daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu uthi abazancintisa bemele ibandla le CCC bazakheza amaphepha abo emthethwandaba we nomination court kusasa.
So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okhontestayo uyafayila. Sasesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele, ichaye inyovane strategy kasisebenzi.
Kodwa umnumzana ibandla le-CCC ligcizelela ukuthi alingeni kulolu khetho.
By-election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Ama-recalls la ayenziwayo akho emthethweni. Konke okuphuma ekhotha siwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye lakhe.
Siza kuzwa impumela yomdlalo edlalwe lamuhla kwisigaba seKhasileleka Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangu uthi abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bemele i-CCC bazakhweza amaphepha abo emthethwandaba we-nomination court kusasa phambilini kokhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba ophakemeyo izolo esokuthi amanye amalunga ebandla le-CCC awe Senate ePhalamende lamakhansela yaxotshwe ngumnumzana Chabangu ngempela asephelelwe ngumsebenzi. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala mvumo yokwenza lokho, kodwa yena uthi umthethwandaba usumphile imvumo njengoba abamphikisayo behlulekile ukuchaza izizathu eziqinileyo zokuthi kangeke akwenza lokho. Abanye abalungiselela lolu khetho abathi bazancintisa bagoqela ibandla lezanu PF, izaphu lamanye aphikisayo. Umnumzana Chabangu uthi uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa luzavezwa kusasa, njalo labo abazehluleka ukukhweza amaphepha abo bazakwenze njalo ngolwesibili ekuseni.
Iway forward sikhangelele ukuthi siyangena kulona lukhetho kusasa. Ama-candidate ethu ayabefayela ezek, afuna ukuthi ama-candidate ethu ayagcine efayela ngomhla ka-7 bekuza. So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okhontestayo uyafayela ama-papers akhe, they are in order. So sesingena ngegedi, sesingena sesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele, ichaye inyovane strategy kasisebenzi. Sakuzama lokhu sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Yona leyana okuthiwa yabusa eyayikhetha ama-candidates eyayisipisela emuva ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi. Kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu. Kodwa la ezi ziklivi zakhipha bonaba abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni. So sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo. Kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo. Okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli. So yiyo esizayisebenzisa. Number one yibo siyabathatha sibafake. Nxa number one ingakwanisi siyadinga number two, nxa number two ingakwanisi siyadinga number three. Ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyachaya intambo. Kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolesibili ngendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo ngike ngezwe ukukhuluma ngomunye weBite Bridge ukuthi kasafuni kulandela izinqumo zeCCC bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa
asikabi nenkinga lo muntu othika kwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo inomination fees abanye kabalazo sesiyadinga kuzakhamizi siyadinga kuma churches siyadinga kuma organizations atshiyeneyo ngani ngoba ibandakalela mali ku diaspora ukuthi basincedise bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani ba bancediseke ama kuma nomination fees kakhulu kuma members of parliament la kuma PR yikho kufunakala khona indleko zemali ukubana babe ba register amabizo abo as ama candidates bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama profession and they have moved on ngoba politics I still ndlela abadinga ngayo ukuphila kodwa akambalwa enxa kungaba le one kuphela kobulawayo esengingayizwa so kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena ku space yonale abantu bebevalule phandle inkantolo isibavulele ukuthi nansi ihofisi kanobhala jikelele akula akudingakali imali ukuthi uze unginike mina ukuthi wena uzuye ngena ukube yicandidate akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzungene kuposition nxa ungumama uya we encourage you siyabafuna omama siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest
lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ngunobhala jikelele webandla le-CCC esixoxe laye ekobulawayo Siphinde saxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ukuze sizwe ukuthi ibandla lakhe lithini ngalolu daba kanye lesinqumo se-SADC.
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga, uThabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimazi sifani laye. Sikwazi ukuthi izalo PF yiyo ebangela ingcube evanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yezibantu.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni angifuzanga ibe isenziwa. Yisho isinqumo esisikhulumile ethu ukuthi hayi ama-recalls ayenziwayo akhe emthethweni. Ukuphuma ekhotha siwo umthetho wezimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye bakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono kajikelele wezulu wezimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edabule ephalamente
njengoba sekwenzakele iwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla lizahlala kuphela nje ligoxe izandla
akhona ngeke siwakhulume amanye angikhona ngeke siwakhulume vele ku-TV7 kuzulu ngoba labo phela bayabelalela bezantsi kuningi esikwenzayo esizakwenza bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezinziwe ezinkemthethweni zimiswe zimiswe namuhla zimiswe forever ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olwezimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo lithini ngalokho?
I-SADC ngibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni zizohlangana lomkhokheli wethu advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxe laye eseHarare.
The Voice of America.
Amapholisa athi ayafakaza ukuthi kube lesehlakalo lapho okudutshile ocatshangelwa ukuthi sigelekeqe umnumzana Sam Mutsuri okwenzakale izolo e-Unit A eseke eChitungwiza. Lokhu kulandela isinye isehlakalo eSouthertown lapho obetshayela imota eToyota Hilux omiswe izigelekeqe ebezihlomile bamkhombela ngombhobho bamtshontshela imali yakhe lezinye impahla. Amapholisa athi enelisile ukubamba abanye kodwa asadingisisa abaphunyukileyo. Besikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken wethekelele idolobho leWest Bank eRamala lapho kulamabutho e-Israel lamuhla lapho ahlangane khona lo Mahamad Abbas okhokhela iPalestinian Authority. Uhambo lolu obelungakhangelelwanga lwandulela olwayizolo labakhokheli bama-Arab e-Aman eJordan. Ukhangelelwe ukufika eTurkey ele Israelithi selokhe kwaqhamuka impili ngenyanga edluleyo phakathi kwalo leHamas selabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu i-2500. Ngeselichi kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Owangusenziwe manje senziwe manje. Sicina masiko wena. Owangusenziwe.
Amasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siphoxa ngesikhumbuzo sabajabalala eGadade belisana labamhlophe. Silomnumzana seMabhena obe khona ngale emcimbini lo njalo oyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo baba Mabhena.
Mahlabe Zulu ngiyabingelela Thwakazi omuhle. Njengoba sisazi izolo bekuwusuku olukhulu ngempela komthwakazi lapho ebesikhumbula khona ukutshabalala kwesizwe somthwakazi ngo-1893 wendlebe zikhanya ilanga abahlasela ngesikhathi inkosi uLobhengula ibusa kwelakithi komthwakazi abaqhamuka bevelela ngasempumalanga bafika ke bahlabana kabuhlungu kanzima kabi ngoba bona babephethe isigwagwagwa phela ikanti amabutho akithi wona ayephethe kuphela imkhonto lamahawu lamawisa kodwa ke balwa ngobuqhawe obukhulu amaqhawe akithi eGadade esikubiza namhlanje sithi eGadade Battlefields lapho kule memorial site yakhona kulawo magceke kwasala obabamkhulu abanengi kwasala amabutho amanengi kwasala ibutho lembizo eliyilo esingathi namhlanje singathi yi-commando battalion eyayikhokhelwa ngumshana uNdindi Kuyasa uKhumalo kwasala ibutho lensukamini elalikhokhelwa ngumanondwane uChabalala kwasala ibutho lehlathi lalwela lingaphansi kwenduna umanondwane uChabalala kwasala ibutho lengubo lapho elalikhokhelwa ngufusi Khanye lamanye amabutho amanengi asala kuleyo ndawo ebevikela isizwe sakithi ukuthi singachabalali okwakugoqela amabutho ayebuthiwe amavevane inqobo ingubo basala ke kuleyo ndawo kulawo magceke.
Singathi ke kwenzakaleni izolo Mabhena khona ngale ke eGadade?
Kufikeni kwethu ke emagcekeni aseGadade izolo kube kuhle impela ukuze sikhumbuzane ukuthi ilizwe leli elomthwakazi mhlali chabalala kwakwenze njani kwakuhamba njani. Kube usuku olukhulu ngoba mangithatha ukuqathanisa la ngonyaka odlule abantu bebebanengi ngempela njalo abantu sebeyawusabela umkhosi waseGadade. Sibonge kumhlahlo wesizwe oholwa ngamadoda afanana nabo Greta Vodloza Sibanda ababekhona njalo kuyibo abayenza show ukuthi lolu hlelo luyanjani luyahamba ngokuqonda la ngokuhleleka. Sibonge kumabutho esizwe somthwakazi abekhona njalo sibonge kakhulu kulawo abevelele ngaphetsheya kwengulu kudela azinze eSouth Africa ngoba bebezile ngobunengi babo njalo sibonge kakhulu esikuthandileyo kakhulu ngeGadade especially lonyaka yikuthi izingane ezincane zesikolweni zize ngobunengi bazo. Siyabonga kubabalisi nabo bonke abazimiseleyo ukuthi bafundise umlando bawudlulisele kuzingane zethu ukuze sizazi ukuthi zingobani ziqhamukaphi zisukaphi njalo ziyaphi. Zifundile kabanzi izingane zakithi ezizadlulisa lowo mlando kwizizukulwane ezizayo njalo futhi ngoba sifunde okunengi lapho esihambe khona kumemorial site lapho okubekwe khona lawo amabutho abelungu abayibo ababengabahlukumezi bezama ukuzothatha ilizwe lethu oba babamkhulu abenelisa ukuthi bahlasele baze bayobamba isigwagwagwa ngesandla bavale umlomo wesigwagwagwa ukuphuma khona inkafu inhlamvu zakhona ezazikhafula ukufa bavale ngebhethi kuleyo ndawo kodwa ngeshwa kwasekuse ngathi kwasekulethi kakhulu ngoba phela abesenelisanga ukuthi kuvikeleke isizwe sakithi sabona njalo nalapho abo babamkhulu abangcwatshwa khona esingathi ngama-mass graves emahlabezulu kuyadingakala ukuthi indawo yasegadadi ivuselelwe njalo uhulumende wakithi njengoba ethi indawo yamagugu ivuke nama-tourists all over the world babuye babeyazi bayibone babekwazi ukuthi le ndawo ilomlando omkhulu wesizwe sakithi somthwakazi ngiyabonga mahlabezulu
hayi yesu kuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje besilomnumzana Sam Mabhena ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni njalo ngeviki ezayo Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe sithuke
la sicina masiko
ngesizwe ezokholo lwesiKristu
lamukela kuhlelo uvuselela umoya igama ngontunga milinkomo namhlanje silomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba sihlangene sonke sisaphila njalo uNkulunkulu esinike impilo kulolu hlelo namhlanje
uziphatheleni namhlanje
ngifuna ukubala kuGenesis chapter 3 iverse ka 8 ithi yona indoda lomkayo basebesizwa umsindo kaThixo uNkulunkulu ehamba esivandeni ilanga selithambene basebemcathela uThixo uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande kodwa uThixo uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi ungaphi kuthi ukuthi lokhu kungaba into esimangalisayo ukuba uNkulunkulu umnini mandla wonke okwaziyo isiphetho sento lento ingaqalisi njalo sikwazi ukuba yena uNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke ugcwalisa umkhathi wonke njalo akulanto engafihleka kuye uNkulunkulu uDavid anxa ekhuluma kumakhulu uthi yena kambe mina ngingacatsha ngapi ngeke ngacatsha kuwe ngaze ngiye emathuneni wena uyambona ngingaze ngiye cacha ngapi uyambona njalo uDavid yakhuluma ukuthi wena awuvela ungazi ngiseselanga phakathi kwesisu sikamamami ngakho uNkulunkulu kuyasimangalisa lapho ukuthi uNkulunkulu nxa edinga abantu ukuthi ungathi edinga uAdam loEve lokhu kwenzakala sebewonile sebephule umthetho kaNkulunkulu manje namhlanje iningi lethu limcatshele uNkulunkulu kumbe sibona ngani simcatshele uNkulunkulu abanye bethu sicatshele uNkulunkulu loba khona phakathi kwamabandla siyabe siphakathi kwebandla kodwa kuyindlela yokucatshela uNkulunkulu sifanana njengendibilishi leyayidingwa ngomunye tawalahlekelwa imali endlini wathanyela indlu yonke eyidingayo naleyo eyodwa abanye silahleka siphakathi kwendlu kathixo uthixo uyasidinga phakathi kwendlu yakhe singabe siphakathi kwamakhwaya singabe siphakathi kokwenza imisebenzi ehlukeneyo ebandleni lakhe kodwa uthixo lokho ebuze esithi ungaphi bakhona njalo abanye abalahleka phandle kwebandla umuntu ulahlekile ezintweni zakhe azenzayo ususebenzisa izinto zenzayo ukuzivikela ukucathela uNkulunkulu njengendlela uAdam noEva abecathe ngemva kwesihlahla uThixo lokho la ikudinga sithi ungaphi bakhona abanesicatha ngemfundo singazi ukuba imfundo yethu lalo ofunda kwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni imfundo yakhe injengethonsi phakathi kolwandle nxa sikhangela imfundo ulwazi lukaNkulunkulu kuyize nje siyakwazi njalo ukuba abanye singacatha ngenotho yethu kodwa la ilizwi likaNkulunkulu lithi kambe yena uThixo anje nguye umnikazi owezifuyo zonke umnikazi wegolide lonke umnikazi wediamond yonke inotho yethu ayisolutho phambi kukaNkulunkulu njalo siyakwazi ukuba abhala khonapha ebhayibhilini siyahlangana layo uPawulu esithi bacebise labo abanothileyo ukuba inotho yabo ilisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa njalo ke bengayithembi bathembe uJehova ngakho-ke uNkulunkulu uyakudinga uyabuza ukuthi ungaphi ngumbuzo omkhulu kakhulu uNkulunkulu alawo namhlanje kithi sonke silaleleyo lalapho esilalele sikhona ngoba kwasithi kule lizwi kule phimbo likaJehova elikudingayo ukuba ungaphi
indaba uNkulunkulu ekudinga. UNkulunkulu uyakudinga namhlanje ukuthi ungathi ngoba uyakuthanda.
Akuyiphethe mfundisi.
Singathandaza. Baba senthandazela bonke abavula inhliziyo zabo ukuba ungene ubuse ube inkosi nomsindisi. Namhlanje uyamemeza ukuthi ungaphi ebantwini abayehlukeneyo. Kulabo uNkulunkulu abavula inhliziyo zabo. Ngiyathandaza ukuze ungena ubuse ube inkosi nomsindisi. Nkulunkulu wami, bavula inhliziyo yabantu bakho, busa ingqondo zabo, busa inhliziyo zabo, busa ukwenza into yabo yonke. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Mlaleli wami, ngiyathandazelwa umthandazo lawe ngemva kwami. Ngiyathandaza ukuba inkosi ikusize. Dinga iBhayibheli, dinga ibandla elithumayela ivangeli, uyengena khona ukhule. Inkosi likusize.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamile ke sizwe ke ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnomzana neMaya Moyo, uKansela weBrunaberg ongomunye wabasakhulayo abasanda kungena kwezombusazwe. Umnomzana Moyo ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bazinikele ekusebenzeleni lekuthuthukiseni indawo abavela kizo.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika 17. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi ngifuna bengithume njengakhona oko engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala bangithume ezikhalezweni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelele ekhanselini ukuthi hayi abadala beBrunaberg bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanabo.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Ye, into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazo ipolitiki ngithande ngisasemncane ngisabukela nje khonaphana sibona kusalabo Tsvangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe wanginika umdladla wokuthi lami nginesifiso sokuthi ngelinilanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami eward 7 eBrunaberg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kulatshintsho awaboni utshintsho olubakhona le phathi eloku ikhona yahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathini esiningi intsha ayithole ingakhini cause uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele kuzabe kuloku kungatshintshi lutho. Sela sloko sihlupheka siyegoli. So sikhanya ukuthi ngiyayelinye ilanga lathi sike sizibonayo eZimbabwe lathi siba notshintsho. Ama-youth layo thola imisebenzi, siyasebenza khonapha koBulawayo nge-weekend bebuya bezobona imuli zabo. Kathesi nje ngingakhuluma nje kathesi ananzelela into esizisubuhlungu ukuthi abantu abatsha baphelela egoli, kuthola intsha encane ibuya khona lithola bejujuliwe abanye bekwaziwe.
Sikhangela lapha ukukhetho olwedluleyo, iziphi izinto ongathi uhlangane lazo ebezinzima?
Hayi, ubunzima besindabo njengabantu abatsha singakhangela njengephathethi ibingelayo imali yokuthi sikhankase.
Kuyini okhangelela ukuthi ube ukwenza okweminyaka emihlanu elandelayo?
Endaweni yethu kulobunzima bamanzi. Sikhangelela ukuthi indawo yethu le problem yamanzi sikhangelela ukuthi silungise indaba yamanzi kakhulu endaweni yakithi because indawo yakithi ilo ayinazulu. So sikhangelela ukuthi uma singathola usizo from i-government esiyabe sinayo naleyo sicelela abantu amanzi because abantu abaningi kathesi bakha amanzi endaweni ezikatshana imigodi yangkhona elamanzi futhi hamba about maybe thola ukuthi usuka emzini siya about 1 kilometers or 2 kilometers or more kusuka ekhaya siya elanda amanzi. So okuyinto ehlukumeza abantu abanye sebekhulile abalabantwana abantwana abaningi basegoli because esayithi ndethu ngapha intsha eningi isuke ayibalekele yegoli because ayithembi ukuthi ngapha kulamadlelo angabanzi.
Ngusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo mnumzana neMaya Moyo ongukhansela eBrunaberg. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo uTabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo wadlalela amaqembu abalisa eLevant Rovers, iHighlanders leBulawayo City, uBenson Phiri. Uxoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji ngomsebenzi wakhe.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba umqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu leAxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithwele esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Yeah, I found it as me kakhulu. I think it bantu Rovers was something really cool side, right? And I'm very thankful to the likes of Gifty Lomusini, Mekembe Grove, Dita, I do into several Kuruka Kufu, Neporez, Lamezamo Timu.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 eseleminyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina very bora nje angeke ukuthi ngadlala ibhola esikolo ku-primary school ngadlala ngadlala ibhola sokugrade 6 then secondary school injury hayi ngamangadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu-form 4 apho udlala u-tournament oyi-1 but then kunikhona abantu babeitshona ukuthi phela ibhola but challenge ikhona mebendlini bona abazali babe studio edoze ibhola ibhola ayifunda ngesikolo awubhali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu leLobengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu leZim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu leopards ngemva kokubambana leqembu leBantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu leBantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachuma amabili phatheka ngomncintiswano weDallas Cup kweleMelika elalabadlali abalodumo abagoqela uMarvelous Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Radebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa ukuthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganginikekho kule tournament ukuthi akubuya ku-tournament manje bazivelele endlini. Then asazihlalela endlini. I think ngabo 1 emini lo senior phone abeni bese ngosuma njengomuntu vele umuntu ongane lo nawo xa sokudidisa yeyo ufuna dingo njengani yakubiza ufuna ukuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela na but coach mina ibiza labena nje yini ngabiza so angizwa hayi wena imizwa yakho zokubiza ukugijima kwamzinsimbi pakisha gijima ngayikrawu siyazihlalela ngizokupika i-team abantu abhense nyala yadlala ngadlala center because I remember that was the time owayintroduce ku-Christo uHighlanda it was very good game badlala ibhola.
Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leAxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu leParts uKennedy Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kesizwe impumela yemidlalo edlalwe lamhla usigaba seCastle Premier Soccer League iqembu elihlezi phezu kwengalane emklomelele ngezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyange leWange emidlalweni obusemalahleni. Le mpumela ichiye iqembu leli likhokhela ngemiklomelo yisikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo. Amanye amaqembu ale mklomelo elingane leDynamos ngabalisa eleManicaland, eleManica Diamonds elihlezi endaweni yesithathu kanye leFC Platinum elisendaweni yelisine. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga.